Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuZibandlela 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni sethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lithi alizikhathazi ngemizamo yamabandla aphikisayo eyokuthi abambane ngaphambilini kokhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka 2018 ngenhloso yokunqoba ibandla elibusayo.
Bavele nje behlale kade bekhona bebonke noma nje bebelokhu besenza ngalo kodwa ngakananzelela xa sokuya kukhetho lukapresident bekuvele kungena uTsvangirai la ebabumgabeni lalo akaze akhuthe lo.
Abathengisa ezitaladini labanye abazisebenzayo abe-informal sector bathi bamelele ngamehlo abomvu umhlangano ozaqhutshwa nguhulumende weSouth Africa loweZimbabwe ngenyanga ezayo eBeitbridge.
Ngekuyivulayo zendazezezazezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezez economy
Ibandla le-Alliance for National Salvation, i-ANSA, lithi selilawo amagama abantu elithi yibo abakhokhela umbhoqazo wegugrawundi okufanele babotshwe. Siza kuzwa eziphathelane labatsha kanye lezokholo kuwona lo umsakazo we-Studio 7. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zithi zilindele ngamehlo abomvu ukuthi umbuso kaMongameli Donald Trump weMelika ogcotshwe ngolesihlanu uzaqhubeka kanjani njengoba engakaze acace ngenhloso yakhe ngamazwe anjengezwekazi le-Afrika. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomnumzana Duma Phimema oyinhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Association of Zimbabweans based abroad okhonapha eTexas kwele Melika.
Into yenza ukuthi abantu bethuke ikukhuluma kwakhe. Ayisiyo umuntu lowana ipolitician esijayeleyo ositshela ngaphambilini ukuthi yena umi njani, uzabusa ilizwe eqonda ngaphi. So ngenxa yakhonokho abanye ngabala qiniso ukubana ilizwe lizaqonda which direction. Akalutho nje upho ukuzonda umuntu apha ngokubhala ulutho emsola, yena sekugijima la esephendula ngolaka. Ingasiyo nto enhle emele yenziwe ngumongameli welizwe. Kodwa ke ngibona ingani izizwalane zeZimbabwe ezilapha eZimbabwe noma i-Africa jikelele kungcono sinikeni ithuba umnumzana Trump sike sibone ukuthi ufuna ukuqonda ngaphi. But okwakhathesi kuyajengisela ukubana asilashuwa ukubana uzasinceda ngani, ikakhulu thina singamaZimbabweans abase-America. Kulokwethuka kulaba abangela maphepha okuhlala lapha e-America ukuthi ingxenye uzacasa ukuqotsha abantu babisela lapha bavela khona. Njalo angizange ngizwe ngitsho even esakhampena laphana any policy emayelana nge-Africa nje ukuthi i-Africa ngizayinceda ngini njani.
Kodwa bakhona njalo ababesithi yena umnumzana Barack Obama kenzelanga abantu okumangalisayo ikakhulu abamnyama abakhona pha e-America, ama-African Americans, labansundu abase-Africa.
Angiboni ukuthi kukhona okukhulu esingakukhangelela noma nguphi umongameli weMelika ngenxa ye-Africa. Kukhanya ngani iMelika ayina lutho eludinga kakhulu kwele-Africa. Ikulibona i-China gijima ingena indawo zonke esenze kufunayo. I-America sizihlalele ingani ayila ndaba le-Africa. So mbona ingani umnumzana Trump naye kungena kwakhe akula bantu avala utshintsha entshintsha impilo abantu abamnyama abasemelika kumbeni i-Africa ngokwayo jikelele. Ayolutho luzatshintsha, kuzafanana lokwenziwa ngumnumzana Barack Obama.
Lo umnumzana Duma Phimema oyinhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Association of Zimbabweans abroad sixoxe laye esedolobheni le-Dallas e-Texas khonapha kwele Melika. Ibandla leZANU-PF lithi alizikhathazi ngemizamo yamabandla aphikisayo agoqela awe MDC, iZimbabwe People First, iZAPU le People's Democratic Party eyokuthi abambane ngaphambilini kokhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2018 ngenhloso yokunqoba ibandla elibusayo. Umnumzana Joseph Chuma olilunga le-Central Committee yaleli bandla njalo emela iphelandaba Mpophoma idalela eParliamente usichasisela umbono wakhe ngalolu daba.
Lokwana kwesabisi ngitsho ngoba bavele nje behlale kade bekhona bebonke noma nje bebelokhu besenza lokudalo kodwa kwakananzelela xa sokuya kukhetho lukapresident bekuvele kungena uTsvangirai la ibabumgabe lalodalo akaze akhuthwe lo ukungena kumarani akapresident. Otherwise vele bahlala vele nje kade belo president wana owameleleyo engutsvangirai bebengafaka ye amalunga amapalamenti namalunga ekhansil atshiyetshiyeneyo namaphathi abo ngokutshiyana kwabo kodwa vele kuvele ama-election oku esiwadlulelana utsvangirai nguye okade evele ebamela ekhetheni lokukhetha umongameli wesizwe.
Ngezinye indlela utsho ukuthi ukubambana kwamabandla la aphikisayo lanxa kuphumelele akungeke kukhuphe ibandla leZANU PF embusweni.
Noma bengaze bebambane njani, thina siyithime ezimeleyo, siyithime eqinileyo, sibambelele, sizaa nabenkundleni ferele ferele. Kalapho kuyabe kunzima kodwa into engiyaziyo ukuthi nasiyanqoba kuphela.
Lo umnumzana Joseph Chuma olilunga le-Central Committee kubandla leZANU PF njalo emela iphelandaba Mpophoma edale lePhalamende sixoxelaye okobulawayo. Ibandla le-Alliance for National Salvation seliveze amagama abantu elithi yibo abakhokhela umbhoqazwe weGugurawundi abamele babotshwe bayithonisiswa emthethwandaba we-International Criminal Court, kodwa abanye babantu laba sebabhubha. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Moses Mzila Ndlovu waqala ngokumbuza ukuthi ngobani laba bantu.
Owakuqala ngumnumzana uRobert Mugabe wayengu-Prime Minister welizwe lona leli ngaleso sikhathi. Owesibili ngu-Vice Prime Minister wakhe ngaleso sikhathi osowabhubhayo uMzenda. Okwesithathu nguminister wamasosha ngaleso sikhathi, u-Minister of Defense usowabhubha u-Innocent Kala. Owesine ngu-Minister of State Security waleso sikhathi, kwaba ngu-Innocent Kala, kwaba ngu-Sydney Sekeramayi, kwaba ngu-Emerson Mnangagwa, waba ngu-Minister of State Security engumuntu o-directly in charge of state intelligence ngaleso sikhathi. So ngithi mina labo bantu lalu-Perence Sirio ayenguye owayekhomanda amaGugurawundi ngaleso sikhathi. Ngabantu esibona ngazathi kuqathekile ukuthi ngakuthiwa kona the top 5 abantu abanecala sikukhulume njenge-answer vele singazilazili ngakho singazami ukucade ngemini ukuthi siyesaba ukuthi nxa ukuthi kumbe babona ngazathi leyicala ukuthi sikhulume lawa magama. Mina njengenkokheli interim leader we-answer ngithi mina into esayivumelanayo ukuthi kuzamele laba bantu amabizo abo at some point nxa sivumelana ahanjiswe ku-ICC International Criminal Court.
Sesike sezwa abanye abamabandla aphikisayo ikakhulu abe-MDC bekuchothoza besithi ungumuntu olenke thabechabi yikho nje ubumbe ibandla eliqakathekisa izikhalazo zabantu bemathebeleleni labe-Midlands. Otheni ngalokho?
Uma kuyikuthi ukusukuma sengibonile ukuthi ngaphatheka ekubumbeni MDC ngakhokhela le-MDC ngaba ngumkhokheli khona ophezulu ngaze ngadela ukuthi hhayi ngiyavuma ukuthi umuntu umnumzana laba labomama bangakhona kabakho eqinisweni lokuthi indaba yeGugurawundi ikhulunywe. Uma kuyukuthi mina sengibumbe i-answer labanye bami labeni labo, uma khonoko kusitsho ukuthi inkethabechabi, ngithi mina hayi inkethabechabi iyasifanela ngoba nxa ukuthi umele amalungelo akho kuthiwa uli-enkethabechabi kuyakufanela ngoba bona nxa bekhuluma indaba eGugurawundi kusobala ukuthi bakhuluma ngaloko okuthiwa isiphiwa i-fork the tongue, ulimi lwenyoka, baluma bephozisa, ngabekho eqinisweni phezu kwayo.
Sike sabona ekuphumeni kwakho kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Uncube wayesithi ukuxotshela ukubana ubesebone ukuthi wawuqoqa ukugenqula ubukhokheli bakhe kubandla le-MDC. sesibona kubana babamzila sobumbe elakho ngeke sithi yebo kuveza kubana kukhona yini wawukhoqoqa ku MDC
waye nelungelo lokuthi akutshe ukuthi ubona ngathi ngiqoqa kuphi ngoba wayesazi ukuthi lapha xeqa khona kungathi mina ngangifusisa ukuthi ngathi yakulungisisa sihlale sibambene njengoba nengumuntu wakithi kodwa wakhetha ukuthi akhulume ukuthi umzila ufuna ukubumba iregional party ngoba wawuthi usithi wena agenda yethu eMathebeland ekhona lapha ku MDC yikho nqa ikhanya ingasaphumele egcekeni ikakhulu nqa sikhuluma ngendaba le ukuthi khona kulama vote khona la proportional representation ukuthi awusoze uthathe indaba eMathebeland isithi eMathebeland uyayinika abantu abangavela eMathebeland abe sesithi ulenketa abechawi ngibona ngathi sehlula nakhona lapho ukuthi wayengicabangelani angikwazi ukuthi waye kuthatha ngapi kodwa akunanzeki ukuthi lami ngilelungelo lami lokuthi ngikhethe ukuthi ngiphume ngiye-associate lokho sithi khona i-freedom of association lalabo embona bevumelana emcabangweni ngoba ngabona ukuthi mina laye kasavumelani emcabangweni siyehlukana yikho angidingi ukuthi kuthiwe kumbe lo wayefuna lokhu ngoba kambona ukuthi MDC yona ngokwayo yayivele ilesi sifiso sokuthi iqhube uhlelo lokukhulula abantu beMathebeleland abantu babese sabebona ngazathi bazaluza ivoti yeMashonaland bangakhuluma izinto zeMathebeleland yikho mina umuntu nje osabayo ukuthi akhulume into eMathebeleland esesaba ukuluza ivoti eMashonaland ngibona ngazathi ngumthengisi omkhulu odla bonke abantu emhlabeni
njengebandla elisacathulayo elikhangelela ukungena na kukhetho lomnyaka ozayo
lokho vele kasithandabuzi ngakho kasivele kasizange vele akula sikhathi sokukhuluma sithi kumbe siyangena kuba singene siyavumelana sonke ukuthi siyangena siyancintisa ukuze abantu bakithi nxa besiyavota bakwathi bavotelani isikhathi sonke abantu bakithi bahambe siyavota besiyadlalisa amavoti bamangale nxa amavoti edlule ukuthi izinto ababecabanga ukuthi zizalungiswa amavoti esedlule kazilungiswanga sizama ukuthi sinike abantu bakithi ithuba lokuthi babe lakho nxa bekhetha besazi ukuthi bakhetha umuntu omeleni
okokugcina baba umzila mazwi banongathanda ukuwatshiyela umphakathi
ngiyazi ukuthi abantu abaningi abantu bakithi bayalalela i-Studio 7 so kuqakathekile ukuthi bahlale kahle phansi bahluzisise into esizikhulumayo bakwazi ukuthi lezi zinto engizibalisayo yizi zinto ezile nkululeko yabantu beMathebeleland ayikho enye into ezasikhulula ngaphandle ukuthi sine ngeqiniso siphumele egcekeni ngezifiso zethu sikubeke sobala ukuthi kayisilo cala ukuthi sine njengabantu beMathebeleland ngoba vele wonke amanye amaparty la avele a-regional so akulanto emangalisayo yona izanu i-regional
Lo umnumzana Moses Mzila Ndlovu umkhokheli webandla le-Alliance for National Salvation iAnsa ubekhuluma icingweni lontungameli inkomo we-Studio 7. Abathengisa ezitaladeni labanye abazisebenzayo abe-informal sector bathi bamelele ngamehlo abomvu umhlangano ozaqhutshwa nguhulumende we-South Africa leweZimbabwe ngenyanga ezayo e-Bright Bridge lapho kuzacutshongelwa amacebo awukuthi abathengisayo besebenzelane kuhle lamazwe omabili. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshelwe ePretoria kwele South Africa obukhokhelwa isiphathamandla sikahulumende walelo lizwe unkosazana Lindiwe Zulu kanye lomeli wesigodlo seZimbabwe kulelo lizwe umnumzana Isaac Moyo obemele unkosikazi Sithembiso Nyoni weZimbabwe. Okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo lo unkosikazi Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association obekulo umhlangano.
Ngizacala ngama-recommendations akhulunywa ngumama uMinista uZulu ukhulume kakhulu ngokuthi ama-policies akhona asahambelani nomumo wonke welizwe lakibo nelizwe lakithi. So bahlala phansi lomama uSithembiso Nyoni bavumelana ukuthi sokumele kukhangelisiswe sokucubungule la ama-policies e-review. Khulumisana futhi nokuthi ukhanya futhi ama-ministers wona ngokwawo sezokuthi beqalisele from informal sector bona bahle bakhangele labantu asebengathi sebekhulile you know asebeleyizinto zabancane asebechatshwa ngumene sebele kuyizitolo medokubili okuthathu whereas kumele kuhle kuqalise from egrassroot kumama othengisa ibhokisi elilodwa kumbene lamatamatisi kumbene othengisa ama-juice card ethuthukiswe eziphakame eziyofika kuleso sifika ngalathi sabe sibona khona ukuthi umuntu lo yabe sekhulile then kwasekusiba lamanye amalike ama-medical ezekuzeni lokhu othimazweni whatever ukuthi kufuze informal sector kube khona lokhu labo pension ngoba kukhalo kakhulu ngokuthi ama informal sector bayasebenza besebenza ufika isikhathi sokuthi kabasebenzisi behlale phansi. So nxa ungela mntwana ubelungele i-source of income engawuncedisa kuyahlupha, ugcina uphende ucina ingxenye usungumuntu wanokhathazayo izihlobo kumbe nothi amazwe wonke omabili imisebenzi yangkhona vele kayikho iyageka. So so imisebenzi esikhona isikhona apha kuma-informal kuma-backyard kubobani banezindlini ngaphe emahofisini amancane.
Okunye-ke elikuhlafune kulomhlangano lezinye njalo izinqumo elizithetheyo
kwasokuzokhulunywa futhi lokuthi athofu i-percentage ngoba sikhangele ku-percentage yakithi sebeZimbabwe it's 94.5 almost 95% asebeku-informal, i-94% 80% ngomama abayibo abanama-challenges bona la yibo abavuka futhi bese-stressed, yibo abavuka futhi bese-abuse nezi sesikhuluma ngokugijinyiswa ama-harassment, yibo abangazifisiyo futhi namanye ama-policies akho. Sazokhuluma futhi eboda akusangeni izinto sokusetshenziswa i-rebate ye-$200 kuphela umuntu ezathenga le-policy yangkhona ekhona ngokuthi umuntu ungenale icathulo kumbeni ishedumbeni okungabi okubalwayo okuthi umuntu uyangena kangaki kuze kwanise ukuthi isitolo sakhe kumbeni ngokuyi-smouth kwakhe kufunction. Khulumeka banje futhi ukuthi ama-local government yabona ukuthi like i-city council thina njengangapha kobulawayo sile-BC C sayibona ukuthi iyanika abantu izindawo ezizo ezisithethe not ukuphongukanika nje i-carriage way kade sekulezulu abantu bathengisa nzimayo kulezulu.
Lo nkosikazi Debra Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lolwela amalungelo oluntu umnumzana Meli Dube ongapha eMelika okwamanje oqhuba izifundo eziphathelane lobukhokheli. Mnumzana Dube, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mnewethu, kunjani Ntunga?
Hayi, siyaphila, sikhona khonapha esigodlweni eWashington DC, sibona umongameli omutsha.
Asazi kumbe sithi amhlophe kumbe sithi silusizi, babemelika ngoba kudibene, abanye bayajabula abanye bayakhala, sibone inkulungwane zabantu zigcwele imigwaqo.
Wena uyibona njani le ndaba?
Indaba le inzima ngoba ithuthe elizweni elikade lihlezi lazinza lakholwa ukuthi umbuso walo ngendlela obusebenza ngayo usebenza kakuhle njalo kumele uqhubeke unjalo. Kodwa ke bebengazi ukuthi amazwe anjengabo Russia angangenela aguqule ukhetho. Bona bajwayele ukungenela kwamanye amazwe bayeguqula izinto, kodwa ngenxa yokuthi uZulu waseMelika phakathi lapha kakwazi khona lokhu ukuthi kuyarigwa ama-election. Thina kwele Zimbabwe singcono sesisazi ukuthi kulabona ikhuvu lani lani, siyakwazi nxa kule election umuntu vele kumele angalali, umuntu kumele avule amehlo akhangele everywhere ameke sure ukuthi hhayi akula muntu otshontshayo ukhetho. So lapha e-America lay election ka-Trump ibadivide kakhulu ngoba ngabantu abade bekholwa ukuthi hhayi kabadingi ukuthi baproteste engakakhethwa, kabadingi ukuthi benze lutho, kumele nje bahambe ngelanga lokhetho bayevotela uClinton bangavotela uTrump then konke kuyabe sokuright. Bebengakwazi ukuthi hhayi ekubaleni lapha amavoti izinto zingatshintsha. Bebengazi ukuthi konkona kungaba le Russia evele siguqule imbono yabantu ngobuningi.
Umbona siba ngumkhokheli onjani umnumzana Donald Trump?
Umnumzana uTrump abantu ngathi sebehlise kakhulu izinga lokumkhangela. Kodwa nxa singambheka ngamanye amehlo ule cabinet ayikhethileyo eyama-business people eyabantu abafana laye abazabe bevumelana laye ule Congress yonke ngeyama-Republicans ulama states, more than 30 states, about 31 states are controlled abuso ngama Republicans kathesa
ukhangelela ukuthi abe lobudlelwano obunjani lo Zulu kumbe lelizwe leZimbabwe
ngikhangelele ukuthi abe lobudlelwano obuqhubekisela phambili intando kaZulu obuqhubekisela phambili ama human rights kodwa kangikuboni ngibona engane engxenye ezamabhizimusi njengoba sinamadiamond eZimbabwe silezinye izinto njalo engani ngumuntu okompitha leChina kumbe ngathi ogijimisana leChina ukuthi iChina ingabedluli ingedluli iAmerica ngokuinvesta kwamanye amazwe kumbe ngeze business kwamanye amazwe ngimbona engani lokho kungagcina sokumenze wangakhangelisisi kakhulu ezamalungelo waxotshana kakhulu leze business lokuthi bengehlulwa iChina acine laye ezefuna ukubehave njengeChina ngoba siyakwazi ukuthi iChina lapho ele business khona kayibuzi ama dictator ukuthi kanti lenzani libulalelana abantu lihlophelana abantu ngaloko ke angazi ukuthi uTrump laye uzafuna ukuthi nxa computer leChina enze njalo na ukwenzela ukuthi amukeleke kulawo mazwe alama resources awafunayo so into yakho ningathiwa inzima okwakhathele
hayi ibeke ukuhle ukuba lawe kuhlelo mnumzana Dube siyabonga
hayi lami ngibonge kakhulu
lolobe kuluhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lolwela amalungelo oluntu njalo ongapha eMelika okwamanje umnumzana Meli Dube
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizo eziphathelane lokholo silontungamili.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Mfundisi ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama ngesonto.
Uphethe umbhalo namhlanje.
Ye, namhlanje bengifuna ukukhangela indaba eyabhalwa nguPawulu kwabaseRoma ichapter nga 13 iverse nga 1 kufika ku-4. Bengifuna ukukhangela indaba yokuthi kanti vele thina amaKristu kumele ukuba sidlelane njani lohulumende. Lokhu ngikukhangela ngoba ngicabanga ukuthi kathesi kulo mfundisi ngikhuluma kanje obotshiweyo ekhuluma ukuthi uNkulunkulu ukhulumisane laye wathini ngezinto ezimelane nokudlelana lohulumende. Abaningi njalo abakuzwisisi abangamaKristu babecabanga ukuthi kulezinye izinto ongamelanga bazingenele njengamaKristu. Kodwa siyananzelela ukuthi ukuze ilizwe lethu lihlaliseke kakuhle, ukuze ilizwe lethu linothe, ukuze ilizwe lethu liphumelele kakuhle levangeli lithunyayela kulezinto okumele abazalwane bezenze ngicabanga ngombhalo obuya kimi kathesi kwabaseKorinte abesibili ichapter nga 14 lapho ke okubhalwe khona ukuthi nxa abantu ababizwa ngegama likaNkulunkulu bengathandaza bekhulumisane laye uNkulunkulu bephenduke ezonweni zabo uNkulunkulu uyaletha ukuphiliswa lokusiliswa kwelizwe ngakho okokuqala ngifuna ukukhuthaza abazalwane bonke ngathi kumbe izizalwane zonke zeZimbabwe ukuthi into eqhakathekileyo engaphumelelisa ilizwe lethu isikhiphe phakathi kokuyanga isikhiphe phakathi kokudubeka okokuqala ukuthi kube labantu abazazimisela ukuthandazela ilizwe lethu eZimbabwe sithandaza kanjani okokuqala okudingakalayo ukuthi kuyamela ukuthi abantu baphenduke bemele ilizwe lonke ngoba singananzelela umbhalo lwane engubalileyo kuChronicles uyakhuluma uChronicles chapter 7 verse 14 uthi yona nxa abantu ababizwa ngegama lami bephenduka becela ukuxolelwa uNkulunkulu yena osezulwini uyasizwa abe sesixolela nxa esixolela laphana uxolela ilizwe lonke ngakho ke amazwe la esiwabona ephumelela amaningi isisekelo sawo kwakuyimthandazo ngenye into abantu abangayinanzeleliyo yona leyo ukuthi amazwe la aphumelela oMelika oBrithani basekelwa umthandazo ngakho okwesibili sesiphendukile okwesibili okuqakathekile ukuthi thina kuyadingakala ukuthi ye kube lokuhlonipha abakhokheli kodwa kumele kube ukuhlonipha okokuthi asigwanisi ukubabamba kumbe ukuthi sibabambe ukuthi bakwanise ukuthi bahloniphe labo izizalwane zelizwe labo engathi ngesilungu i-accountability ukuthi bebe le ndlela eyokuthi bayabanjwa ngabantu babahlalise phansi bababuze ukuthi kathi lokhuyana wasithembisa khona kungaphi kumbe lokho kumele kwenzakale indaba kungasayenzakali singakhangela ukuthi iningi labantu abahlala lapha eZimbabwe bangahamba bekhetha umuntu obusayo kuhle kuphelele khonapho ngelanga lokukhetha kodwa ukuthi umuntu lwana zonke izithembiso leziyana azilethileyo uyazilandelela yini uyazenza abantu bagcina bengalandaba lakho ngakho-ke uNkulunkulu ukhangelela ukuthi thina njengabantu thina njengezizalwane zeZimbabwe isibusiso sethu sibuya ekutheni sisekele abakhokhelayo kodwa sikwanise ukuthi njalo sibabize sibahlalise phansi sibabuze ukuthi kathi khathesi usibusa njani lokhu lalokhu indaba kungenzakali
kuyiqibe ngomthandazo mfundisi
Baba ngegama likaJesu sesithandazela wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe sithandazela baba abahlala khona phezimbabwe labangaphandle ukuba bazathatha kumlando ukuba izizalwane zelizwe leli elihle kangaka nkulunkulu bebambe inkokheli zabo bebambe abafundisi bebambe abantu abayehlukeneyo bebambisane labo umsebenzi ukuba ilizwe leli lezimbabwe libe ilizwe elihle elingaphileka kakuhle njalo sithatha lesi sikhathi ukuthandazela bonke abagulayo bonke abangezwa kuhle bonke abala sekelo isihloko ukuba wena uzabaduduza njalo baphilise egama likaJesu amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
ngesizwe inkondlo yembongi elodumo uDumisani Mhlanga ngeqembu leHighlanders yena owayenza kusungulwa umkhosi waleli qembu wokubukisa impahla zembali yeBhoso khona okulokhu kuqhubeka lalamhlanje e-art gallery koBulawayo Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona lapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.